Lenkuthazo iphumile emkhosini wokuphiwa kwabalimi balesisabelo izicoco lemvuzo yokulima kuhle esebasa irrigation scheme U-R24 eGwanda South. Iningi lezakhamizi esabelweni sezansi emaNdebeleni liqale ukulima ngeviki edlulileyo ngenxa yokuphuza kwezulu kusewula. Ngalokho izulu kulesi sabelo sekhuthazwe ukuthi aqine ngenhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze athole izivuno esingcono. Ekhuluma emkhosini wayizolo oyenzelwe sebasa eGwanda South, unkosikazi Nadine Magwenzi ongumqondisi wezokulima eNkabazwe obemele unobhala omkhulu walolu gatsha umnumzana Obejiri uthi izakhamizi akusamelanga zithembele emanzini aletha ukuna kwezulu.
Umhlaba uyaguquka kunengokutshintshileyo yi-climate change esikhuluma ngayo. Izulu izolo singabuza izinduna ziyalitshela ukuthi belisina ngo-October, belisina ngo-November nxa liphuzile, kodwa okwamanje lina ngo-January, lilokupheleni ka-December. Yikho sokukhona sesikhuluma ngani-ke ukuthi abantu sithi food security everywhere and every day. Kwenzakala sisenza indaba ethi irrigation, sifuna ukuthelela ngoba sesibonile ukuthi ekutheleleni yikho kule mpumela khona.
Uqhubeke ethi izakhamizi kumele ziqakathekise umsebenzi wokulima bawuphathe njengebhizimusi.
Farming as a business, yikho esikufunayo kuphela ukuthi kusasa njengoba lilime kanje imali yenu esikhwameni.
Umnumzana Ndodana Dlamini oyiziphathamandla sikahulumende uthi izulu sekumele alime ngokuthelezela ukuze kunqabele indlala.
Nonyaka siyezwa izazi zomkhathi bethi sihlaselwe yilokho okubizwa kuthiwa yi-El Nino, khanya izulu alikho liningi njengeminyaka eni. So i-irrigation yiyo ezasincedisa kakhulu ukuthi sibone ukuthi ukudla kuyatholakala.
Umnumzana Johnson Mleya olilunga lohlelo lokwalo irrigation scheme eBeitbridge West uthi sebesizakale kakhulu ngenhlelo zokulima ngokuthelezela ngoba indawo yakibo ingatholi izulu eliningi.
Kuyasincedisa kakhulu, kasisameleli izulu elile njengalokho, kodwa sesilima singami ikakhulu ngalesi sikhathi kungela zulu, ikakhulu ngalesi sikhathi nxa imisebenzi iswelakala ngoba sesidlele sesiyamekho ngoku.
Unkosikazi Miriam Mthlou olilunga lesebasa irrigation scheme engqobe kulo mncintiswano wezokulima esabelweni sezansi emaNdebeleni uthi bakhangelele isivuno esihle esivandeni sabo.
Lapha silime ngendaba ye-El Nino, sisitakile le 7 hectares yomumbu osiwomile, then le indima yona i-7.4 hectares. Kwamanje silime i-14.4 ne-9.7 of which is 24.1. sikhangelele ngokuthi singavuna 6 to 7 tons per hectare. Yikho khona lokhu sibili siyazama ukuthi sithengise ezingathina. Lapha silimini challenge asikaphenetrethi kahle imakethi.
Izanuse zomumo mkhadi zithi isabelo sezansi emaNdebeleni sizathola izulu elilingeneyo okulapho kudala njalo enye indlala. Igwalu irrigation scheme eBeitbridge ibe ngeyesibili kulo mncintiswano kwathi izulu ube irrigation scheme yensiza yona yathatha isicoco sesithathu. Ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngiseSwasa eGwanda South, Albert Ncube.